Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-8 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiundiza uthunjiwe elokishini le-Epworth eHarare ngolwesine watshaywa kwabuhlungu wanathiswa ithephu.
Lokulunga letule ephuwethe elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uJanice utabe ngumeya we-ephuwethe wathutshuthunjiwe izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela.
Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Thabango athi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwangomgqibelo akusoze kuguqulwe lanxa sebeye emthethwandaba kuyaphikisa lesi sinqumo.
Elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqothwayo bengasebenzisi ibizo lephati ukungena kunomination laku-election elandelayo mhlaka 9 ngeSaturday.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uZulu engadeli inhliziyo ngesinqumo somthethwandaba.
Isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba yinjani. And thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa.
Ele South Africa selicele izihlobo zikamnumzana Talent Moyo odabuka eKezi lomnumzana Felix Nkomo ababulawa eDeep Sploot ukuthi baye endaweni lapho okwenziwa imininingwane yesendo ama DNA tests eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiundiza uthunjiwe elokitshini le-Epworth eHarare watshaywa kabuhlungu wanathiswa ithefu ngolwesine. UChiundiza ngumalume kankosazana Anasande owakhethwa ukuba ngumeya welokitshi le-Epworth kodwa wasuswa ngumnumzana Sengezo Thabango. USande wasuka emzini wakhe wayaphephela endaweni engaziwayo ngoba ebikwa ezingelwa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Sixoxele isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso kulelunga lethu le-Epworth-ke elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uJanice utabe ngumeya we-Epworth wathutshuthunjiwe izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela. Sizamele ukuyaripota indaba le emapholiseni, kodwa-ke amapholisa alile ukwamukela iripoti yethu esithi wona kumele abuye yedwa iloba elwela empilo yakhe bafuna ukuthi abuye yedwa enkamba azoziripotela yedwa. Sasesicela kamagqwetha yethu ukuthi ayibambe lindaba.
Ulimele okunganani ngoba sizwa kuthiwa kukhona njalo okunye akunathisiweyo?
Yebo, kukhona kumphandle umzimba wakhe kale malambo nolimalele engaphakathi ngoba kuthiwa unathiswe itshefu, kodwa sikakwazi ukuthi itshefu le enathisiweyo imlimaze kanganani. Indaba yakhe isemadokoteleni asahlola ukuthi babone ukuthi ukulimala kwakhe kunganani.
Manje njengoba lisithi amapholisa awangani awayamukelanga udaba lolu, lina liliza luhambisa ngaphi? Kukhona yini liza kwenza?
Sizabe silokhu silwisa ukuthi siripote emapholiseni, but silokwazisa ezinye inhlangothi ezinjengabo-SADC labo-International Parliamentary Union lamanye nje ama-organizations atshiyeneyo okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sifuna ukukhuthaza izakhamizi labahlali nama-residents ukuthi bengavumi ukuthi omunye wabo athunjwe bekhangele, ababuthane bavike babophe bani ukuthi hhayi akula muntu ozabe ehambe ethumba abantu balayinini lesigodlweni lapho esihlala khona sikhangele. Indaba yokuthumba abantu kufuze iphele eZimbabwe.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa kuhambe njani? Baphongumsukela yini kumbe kukhona lapho kade ekhona kule mbuthano kumbe into enjalo?
Baphongum umsukele esendlini besithi kumele aqambe lapho kulo anasande kodwa lo abavele bemdinga kakhulu wasesala ukuthi ngakwazi yena ukuthi uanasande unga ikho ke sebemthatha besiyamhlaba ke bemthela ichefu emzimbeni wakhe
yena uanasande ulokho ecatshile
uanasande lokho ecatshile ezama ukuvikela nokulondoloza impilo yakhe ngoba laba bamdingayo khanya bazimisele sibuthi bambambe bamhlukuluze ngike ngakhuluma laye efonini namhlanje ekuseni ifuna ukuzwisisa indaba yokudingwa kwakhe wangichasisela ukuthi hayi ucatshile bafuna ukumthumba bamhlukuluze kakhulu
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwanyanzi isikhulumeli sebandla le-CCC Igqwetha likaMnumzana Sengezo Chabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kusoze kuguqulwe bengaze beye emthethwandaba njengalokhu asebekwenzile kuyaphikisa lesi sinqumo. Umthetho uthi isinqumo somthethwandaba silakho ukumiswa nxa singaphikiswa. Kodwa uSithole uthi isinqumo sayizolo asiphikiseki. Ake sizwe amazwi akhe.
Okwenzakeleyo ukuthi kade kule ndaba ezimbili enkantolo e-High Court eseHarare. Eyokuqala kathi ngeyokuthi ku-interim secretary general we-party i-CCC engasebenzisa amandla akhe ukuthi laba abangasema-members e-party babaqothe e-parliament, ku-senate lakuma-municipality atshiyeneyo. I-order yonaleyo igrantiwe ngu-Justice Chitapi. Then elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqothwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena. Na kunomination la ku-election elandelayo mhla ka 9 nge-Saturday. I-application yena leyo isigrandi. Abantu bonabo kabasoze babebona.
Lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaMnumzana Sengezo Chabangu. Kusenjalo, i-Commission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibisithumele amaphepha okuvota ama-ballot endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okulokhetho khona kulamabizo amalunga ebandla le-CCC asexotshiwe. Kodwa i-ZEC ibikwa isithi amaphepha alamabizo la awasoze asetshenziswe. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda oligqwetha ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Chris isinqumo esiphiwe ngu-Justice Katio isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba injani and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa esikukhuthazayo ukuthi abasekeli bethu bonke kabalungele ukuyavota ngomgqibelo besiyavotela amalunga awedale le-parliament namalunga awe-council ayiwo ababevele bewavotele. Lokho ukuthi uJustice Katio le-High Court 10 asilandakho ngokwabo bodwa lokho nxa kuyikuthi uyayehlula ukuthi kuvotwe nge-Saturday kutsho ukuthi izanu yabe isithe khona kuleli lizwe akusela mavoti so sitsho ukuthi siyabe sokufuza ukuthi sikhulumisane ngezinye indlela ezingelani namavoti sesiyabuyela kubo-1960 sesibuyelile kubo-Smith ababesiyalisa ukuvota okutsho ukuthi sokufuza ukuthi sisebenze ngenye indlela but okukhona kathesi ukuthi abantu bethu ngomgqibelo ngabahambe ngobuningi babo bayevotela ama-MP abo lapho kudikliwe khona ama-by-elections ngabahambe bevota ngobuningi babo ngoba ama-MP abo ayabekhona ku-ballot paper.
Manje umthethwandaba ungenza lokho esikuzwayo ukuthi bathi bona i-judgment yakhona le ayingeke yayenzwa i-appeal lizathatha nyathelo bani?
Akula nto krisi okuthiwa khona i-judgment le ayingeke yasuspendwa i-appeal akula nto enjalo uyabona laba bantu abangeke baluma bephozisa ukuthi izolo lokhu ukhikha ehambe emthethwandaba esiyadinga ukuthi emise izinto wafuze zenziwe uChief Justice uMalaba watsho wathi yena ukuthi khona i-appeal yonke iyasuspenda noma ikuyini obukayo kwenziwe yi-court ephansi so ke kutsho ukuthi yikho okwenzakalayo ke khona lokho kufuze kwenzakale ngaleyo ndlela abangeke baba ngendlela yabo bone ukuthi bona benza ngendlela yabo kube lendlela yabanye ngomgqibelo kulamavoti amavoti lawa ngokuyatshengisizana ukuthi hathi abantu kabayifuni yikho kuyakwenzakala abantu kabacume abantu kabajikame abantu kababe ready ukuthi behambe bevota ngeSaturday bevotela ukuyala ukuthi leli lizwe lingabi yiprivate enterprise kamnangagwa nabantu bakhe kodwa akube lilizwe labantu bezimbabwe abantu bezimbabwe bahambe bevota ngabahambe bevotela iTCCC bevotela iTCCC eyiyo eqotho hathi leyi elufudo olufakwe esihlahleni ngumnangagwa ebesethiwa khona ngekachabango asila TCCC enjalo
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphatha amandla sebandla lesiCCC njalo oligqwetha Ele South Africa selicele izihlobo zabazali abadabuka eZimbabwe ababulawa ngabantu eDeep Sploot kwele South Africa ngeviki edluleyo umnumzana Talent Moyo oyekezi lomnumzana Felix Nkomo wazalelwa eTsholotsho ukuba ziye endaweni lapho ukuthathwa khona imininingwane yosendo ama DNA test eJohannesburg Obesonta lababili laba kusonto yamapostoli umnumzana Mehluli Ncube uthi kukhanya kuzathatha isikhathi eside kungakabonakali ukuba imizimba le ngekabani ngoba ababili laba bagangadwa ngamatshe bachiswa ngamathaya ezimota Uncube utshele uGibbs Dube Studio 7 okunengi ngalolu daba
Lokho kusalungiselela baba into zangkhona sihamba kancane kancane ngoba bambile laphana abanye bami mina benibhizi nje ngisemsebenzini ngishayisa khona nje njengamanje kodwa into ekhona ukuthi bafuna ukwenza iDNA iDNA test so iDNA test yakhona ibingakayenziwa kusasa kufuneka abafowabo walaba abantu abatshonileyo kufuneka abafowabo so kumele bekhona kusasa and then ukuthi abazayenza kusasa angazi ukuthi bazobacheck-a kusasa kuhle kuphelele khonapho mbone ngani yinto elokuthatha isikhathi le esikhathini esiningi so angazi kusasa bazohamba bekhona and then sizezwa kusasa ukuthi uhamba njani ngoba sizoba le meeting sana
singathi-ke kukhanya babathisa kulokhu ukuthi vele abakhanya lokuthi longubani longubani
engathi akhanya ukuthi longubani longubani kodwa into ekhona into akade siyithemba thina ukuthi njengabantu ababhayayo la magama abakhona kusho ukuthi manje ngoba i-government kuyiye beyabe besemoshari yase-government kutho ukuthi yibo abakwenzayo lokhu ukuthi nabo beze bethemba ukuthi yibo laba abantu esibafunayo
ye khonapho kodwa baziwa ngoba babe babili bethiswa laba so asebekudingisisa ukuthi kulowo ngubani nalo ngubani
yebo baba
so ungathatha isikhathi eside phela
asazi kodwa sizibazozama ukuthi kuncenga-ncenga ukuthi besenzele kube into ephuthumayo ngoba abadala ekhaya into esifana lalezo ukuthi kuthathe isikhathi futhi babe bengasaphathekanga kahle ukuthi mhlawumbe abantu laba bazobuya woro kanjani into esiyikhalelayo thina ukuthi besenzele masinya ukuze labadala labo benjani begelisa inhliziyo zabo bebonile
ye singathi kathesi-ke babuthene ngapha abantu khona ngapho kule South Africa
okwamanje hhayi akulabantu ababutheneyo kusho ukuthi ukubuthana sizaba le meeting ekusasa eyokuthi sicele izandla ebantwini ngoba liyazi izimali zangikhona kunje kungudisemba yeyi kunzima labanye abantu bafuna ukuya emakhaya into ezifana lalezo ya kuthanda ukuba nzima sibili.
Ye, nxa sikhuluma nje ngesimo elikiso khona manje kwele South Africa, limi njani? Kuyalethusa kakhulu kumbe akusichazele ukuthi abantu abathini abadabuka eZimbabwe?
Khona kuyethusa, kuyinto ethusayo sibili. Ngoba abantu uma ungabe ukhonza lo muntu umazi ukuthi hayi lo muntu asotsotsi akayenzi lutho, akatshontshi, akayenzini, uyazisebenzela. Umethole deepest job, uyazisebenzela. Omunye uthola ukuthi uyasebenza nsuku zonke and then ubusuthola umuntu onjalo ebulawa, kuba isimanga esikhulu kakhulu.
Umnomzana Mehluli Ncube ngokubandla lezokholo lwesiKristu elemisebenzi yamapostoli ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseDiepsloot kwele South Africa. Udaba lokuthi abeZimbabwe lezi zalane zakwele Botswana sebe zithekelelana kungasetshenziswa ama-passport kodwa izithupha lwamukelwe ngabaningi eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise lokhu izolo esemhlanganweni othiwa Kusi Ideas Festival oyenzelwa kwele Botswana. Siqoxe lezi zalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Senzo Mseleku.
Kukunjalo umcabango lo has been on the cards for or it has been proposed for a few months. Ngiyazi ukuthi uMongameli Masisi ukhuluma udaba lolu some months back and yes kungayenzakala ukuthi kuza yenza ukuthi kuthole ukuchapha abantu abaningi abavele kwele Zimbabwe beseza ngapha. Into esimele siyikhumule njalo yikhona indeed umcabango lo is designed ukuthi uyenze ukuthi kube lula ukuthi umuntu echaphe. Angithi passport eZimbabwe idroma ngalisayo ibhatalwa ngama ngwe hard currency ngama US dollars ungayilahla izimali eziningi. Lalapha njalo futhi eBotswana ba increase ama prices ama passport. Kanti umuntu engalahle passport I think ukuthi uyinanzi ngokusha is about 1000 pula. So his money is okona. Those kind of things ngesilungu they call it ama barriers to trade. These things ngenza ukuthi khona abantu bengachaphi bethenga bethengisa inxa ukuthi khona abalazi izimali zokuthi bebhadale ama passport. Kodwa into mele sinanzelele ukukhona this program iyenzela ukuthi khona kube le traceability yabantu ngoba it's designed ukuthi iyehlise the number of people abachaphayo illegally. Abantu abachapha beseqi border ama border jumpers ukuthi umuntu nxa esengapha eseBotswana or indeed engapho eZimbabwe akwazakala ukuthi ngubani engagula akula umuntu mazi ukuthi ngubani engachaya imota engatshontsha it's designed ukuba le traceability ngabe uchaphe ngesithupha sakhe isithupha lesiyana isohamba laso laseborder bayabakwazi ukuthi uzibani bani ungenile lamalanga nje. It makes it ukuthi kube nzima ukuthi wena indaba ufuna ukuchapha useqi border uchapha illegally. Umuntu echapha illegally when this thing comes in uyakuzabe kusukusobala ukuthi umuntu lo is a criminal ngoba akula any other excuse ukuthi uchaphelani ungela mvumo ungela sithupha njengomunye umuntu nje between the two countries.
Zona izizalwane zakwele Botswana uzibona zisamukela yini lelinyathelo elithethwe nguhulumende wabo lo eZimbabwe?
Well abantu bayajiyana ayimboni ukuthi kungayenzakala ukuthi izizalwane zonke zeBotswana zicabange ngendlela efana nayo whether bayavumelana lelo hlelo lolu o abavumelani lalo. Kodwa engikwaziyo ukukhona bakhona nje abakhulumayo besithi hey lapha kuzahlupa ngoba already kulama kule element yabantu abavele eZimbabwe othola ukuthi they are involved in crime nxa kuthiwa kulele zigebenga ngalokuthola baphakathi nxa kuthiwa kutshontshwa inkomo baphakathi nxa kuthiwa kubule umuntu omunye wakhona ngowekhaya. So abanye bayethuka bayakhuluma nje ku-social media ukuthi hey mbakithi sisenza njani manje nxa abantu sebengela ukungathi into ebalimithayo ukuthi bechaphe kanti i-passport laphana yiyo yayilimitha ukuthi lawe ubuzimisele ukuthi lapha nxa ngikhipha izimali zonke lezi all those hundreds of dollars kumele mbe ngikwazi ukuthi into engiyichaphela ngale into eserious benxa umuntu ezavuka nje ekuseni ethi isithupha nazo ukuthi ngichaphe mhlawumbe umuntu lo ekafeel icost leyo yangena nje ethi mana ngiyewona so kulabanye abakhuluma njalo kodwa nxa ukhangela abantu abahlala especially in the northern districts or ama districts lawana which are neighboring eZimbabwe kulobuni nobuningi laphana between abantu abahlala ngapha labantu abahlala ngale abahlala across the border so labana they are very happy about it bingoba kuyaba siza ukukona they don't have to kube behlala umncangela passport kasakhwanisa ukuchapha they can just chapha nje into eyayisenzakala kudala kuthiwa abantu babechapha ngama-day pass uhambe edempisa somewhere usuchapha kungela before indaba le yama-passport ingena so izanceda I think into ekhona ingahamba wonke umuntu ongapha izizalwane zaseBotswana zikhayela indaba leyokuthi ayi don't say 1-3 months bonto izasebenza njani and then into ukuthi obviously mbichana kancane abantu bazayijwayela bebona ukuthi ayasebenza yini or kuyala ngiyabona
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Senzo Mseleku isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana Uma manje sengidedela imuva ngilitshe ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibona ngisalona wasakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene. Sicandi lisibuzele phela lapha amakhehla la ezanu la ukuthi mayisitona alande ubulawa kwebandla le-TRPC. Why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzanu iphinde ibulale ngapha kwe-MD ku-TRPC. Why kusikhisa idili lodwa wabe ukuthi mhlawumbe abanani lokubulala anu bezanu la kaze bethiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi. Ayikahle bathatha besenza izilimi kanti izilimi ayiwa. Wabona ubona ukuthi izilimi alimastre. Kukhuluma kobulima lo ngabantu abadala njengabakhehla ekhuluma into ezingela ngqondo kanje ayayaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu besinesisisibo dawu chamisa la ayizwizwi ngani kakho
siyalibonani solibona ku studio 7 ngingochuma elupani ngithanda ukusola kakhulu ubaba uchuma ngoba engumfowethu ubaba chuma akuzame impela ukuthi linandzeleke ukuthi abantwana bezibadwa baphila njani abantwana baphila nzima kakhulu bayasebenza kwamanye amazwi khona la benza imisebenzi emihle fanga bayenza ekhala kodwa inxa yokuthi izimbabwe ayilamani ayilalutho kugcine nje amasela kuphela manje kungani manje babachubala isupporta izangiphefa abantu abangibabhe ehlupheka kanje babuchuma njengomfowethu akuzange ukubona kunandlelele ezinye izinto abantu bayafa lapha eSouth Africa bayafa kodwa benza imisebenzi emihle kakhulu abanamapentsheni ufanga ngabo lezi zinto bazenza ekhaya kodwa bazenza kwamanye amazwe ukuze lathi kusithelele amahloni why wena ungawuthelele amahloni ilizwe linje ilizwe lilokhu lisifa lisha phansi kodwa lilokhu lisizangiphefu
Sutiyosele wathi ithalo mina ngiphatheka kabi manje ngoba bathi uhulumeni lo esinayo uhulumeni kazibuso uyena lo uhulumeni kazibuso lo siphatha ngale ndlela esikhona manje asinakho esinakho amanzi asinakho ugesi kasinayo imigwaqo kasinayo yini esinayo uhulumeni kazibuso wayingcono kabi uhulumeni wamakhiwa ngoba obaba bethu babesebenza babengalali bakhona ukudla babengashwele manje phela lo uhulumeni kazibuso phela kubhlungu manje ngoba ayikho into ekhona mathi ithatha
Sutiyosele Sutiyosele njani la mina mfuna ukubona sibili inkulumo yabadala ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ngoba lokho sokusenzwa izani lokhu hayi khona ukuthi ingene ezikhwameni zabantu abazidingela imali behawula isingena sibasethi abadala abadinga ayizwa sikhala kakhulu mfuna ukubona ukuthi uthi izwi lomuntu omdala kanti weli phansi mfuna ukubona ukuthi kusele kuona lo umuntu ukuthi wayizwa sikhala kakhulu sizadabuka izwi lomuntu omdala kanti weli phansi ngoba lokho sokukukhulu lo okwenziwa yizani mfuna ukubona sithi ukuthi isidabukile yini
Joseph ni ubaba la izwakale kahle thina nosonke if usonke nje right kumele alunge balusi within not ukuthi alunge izinto enikeza izam PF advantage not ukuthi alunge izinikeza izam advantage so yikho ukubonisa khona phela ukuthi usongeza uthunyiwe noma ngabe wenge triple C kodwa manje sesebenza le PZN PF lokho kuyacaca nje kusegcikeni nje ngabe kwakungumuntu vele we triple C NSF isifiso sikaZulu ngizolungisa izinto within iCCC ahloniphe futhi nabantu abavotileyo bavotela abantu kwakumele abahloniphe so hayi songezwa lo hayi naye babudindo inkulumo zakhe ayazizwakala umuntu omaye ngakwazi into angayikhuluma umela zithulele nothi ukuthi ake sihlukumeze sizwe sobuhlungu phezulu kokuhlungisa ukuzwayo thina usixolele babudini moyo usixolele mawungena into yokukhuluma uyazithulela nxa kuba vele usekela usongezwa uhle ukukhuluma straight ukuthi usekeleke usongezwa ungagudli iguma baba ungagudli iguma thina sikhathele ngabantu abanjengani so sikhathele ngabantu abangaqedakali abanjengani nabo songezwa nabo phuke ngayo sikhathele ngabantu abanjengani
sanibonani sanibonani bafowethu nonke sanibulisa ngithi nje namfahla fahla ngamafishane ayi siyamuza uGawule bakithi uyakhuluma umadala uyakhuluma yena ngenxa yokukhali ngokuthanda ukudla umuntu othanda ukudla laba abakhetha ukudla kunabantu bakubo manje babhizi balandelana nomnankakho ezibhumi zakhe bekhohle ukuthi umnankakho lo wasibulala wabulala abantu bakibo kabuhlungu kodwa manje ubhizi yosuke ebhixeka ne-America ede unkulunkulu uzobajesa kabuhlungu yena ke waye bengajezisa umnankakho wabo lo ngoba yena nomnankakho wabo hambe bulala abantu khona izolo loku baqeda kubulala umuntu kabuhlungu omore blessing bafaka buhlungu ngayo iZANU-P F kodwa ubhizi uyabona indaba zangakudele ukhuluso sitshela into zeGaza into yokufaya ulungelo solve inkinga khona lapha ekhaya ngomnankakho wabo lo wobulala madala lo ogugileyo ngiyabonga
Gawule phendula umbuzo owubuziweyo kuthiwe iAmerica loba isenza imisebenzi emibi leyo wena oyichoyo ukuthi iyawenza eGaza akumelanga ukuthi besole imisebenzi emibi eyenziwa eZimbabwe na enziwa eZimbabwe na phendula umbuzo ubuzwe wona babuyele uphunga ukuchanqata igangana uyazi into oyichoyo phendula umbuzo obuziwe Gawule sidiniwe ngani Gawule lutshumi sidiniwe sikhathele ngeZANU-P F sicela ukuthi like lisixelele kancane lisixelele sike sitshaya ngumoya leZANU-P F leZimbabwe liyasidana liyasinyanyisa sikhathele siyadubeka sigcwele sisabalele imizwe yonke njengamacimba asabalele iganga lonke alilasisizele njani lona lingabantu bangaphi kanti vele ha
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunamba nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umabhalani omkhulu kuhlangothi lukahulumende wakwelemelika olwe-USAID uSamantha Power utshele abasemhlanganweni we-Second International Grain from Ukraine Summit ukuthi elerussia elaphuma kwisivumelwano sokuthwala ukudla lihlasela ngamandla indawo ezigcina ukudla kwele-Ukraine. Uthi elerussia selibhidlize izakhiwo zikaZulu ezigcina ukudla ezilikhulu lamachumi ayisithupha 160 kwachitheka ukudla okwedlula isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 tons. Upawa uthi lezi ayisizo zakhiwo zebutho lakwele Ukraine ngakho-ke elerussia lifuna ukubisela muva impilo kaZulu ukubhidliza umnotho wakwele Ukraine lokusebenzisa ukudla ukwenzela ukuthi uZulu avukele uhulumende. Uthi elemelika kalisuze livume elerussia ukuthi lenze lokhu. Upha uthi ngontulikazi elemelika lasungula uhlelo lwe-Agri-Ukraine olokuvuselela ezokulima elizweni lonke jikelele loba lilwisana lelerussia elihlasela ngamandla. Uthi kusukela ngaleso sikhathi elemelika selisebenzise izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye 350 million US dollars njalo lathola izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye 250 million US dollars endaweni ezijiyeneyo. Okwamanje uthi badinga imali efanayo ezavuselela ezokulima kwele Ukraine. Upawa uthi uhlelo lolu luyabukeka okumangalisayo ngoba babambisana njalo lohulumende wakwele Ukraine ukwakha indlela ezintsha zokugcina lokuthwala amabele adliwa nguZulu emhlabeni wonke jikelele. Uthi sebevuselele njalo izitiji zokuthwala ukudla eZedunube River njalo elemelika lizancedisa ukulungisa imingcele yelizwe embalwa ukwenzela ukuba kube lula ukuthwala ukudla. Upha uthi sebevuselele njalo iziphala ezigcina ukudla okuyisilinganiso samathani afika isigidi lengxenye 1.5 million metric tons. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kungaboli ukudla okungakathunyezwa kwamanye amazwe. Uphinde wathi amakampani azimeleyo akuqela eBayer leyeCoteva anika abalimi imali inhlanyelo lemvundiso yefertilizer abaza kusebenzisa ngesikhathi sokulima lonyaka. Upawa uthi wonke lokhu kuza kwenza ukuba ele Ukraine lehlule ele Russia libuyele kusimo salo sokuba ngumakhozu ekunikeni uzulu ukudla.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gandle, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye, kodwa silazo nsuku zonke ngo 7:30.